nga umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu ubaba uthi angirayo ukusuka kwakhe wagruma umfana esesembiza kade esithi ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa wachiya u-Advocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebe elokhu enguchewe youth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uthwangirayo lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza ngiyake ngithande iverse u-2 Timotheo 4:7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalele emqhele kulo ozayenza njengami so ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uthwangirayo ochiyayo ku-Nelson Chamisa
ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela usemaninginiki ungaphendula usithi bo
angeke ngithi khona sebebaninginiki mina engikwazi ukuthi la kuthwangirayo esekhona izane yayikwenza sawina election 2008 kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilti futhi izano isilokhu isebenza izano ungumsebenzi wakukubani lokhu idilize opposing party but okungithokozisayo ukuthi khona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni ngibone ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubonye so ngile themba lokuthi khona okuzayo kukhulu kakhulu uTswangirayo wathiya indoda yamadoda.